udaba lokuthetha umeya kobulawayo lungani lufuna ukuhlupha mbijana sokungena izinto zemihlobo or letsa i-tribalism singena kwabana sokuthiwa hhayi laba ngabanjelo sokuthi into yakhona injalo ngoba ekhetheni lololudlulileyo kube khona abantu abade sibekhuluma ukuthi kulabantu abanje abangenileyo lapha kudolobho lakobulawayo abaye ngamashona labana abangobani labana so khonokwane kuyinto sokudale udubo olukhulu kakhulu ekutheni ukuthi sibona sokusiba lo meya okhethwayo phakathi kwabana abantu ama-councillors ayiwo akhethwayo ngokunjalo sokunqabisa ukungenela khonokwane ukuthi umumo wezinto naloli sikukhangeleyo ukuthi kusuka kukhethwane ngemihlobo lani lani kodwa-ke niyathi ngikhangele ukuthi abantu ababekhethiwe bonabo ngabahlali bakulelo dolobho kungakhathalekile lokuthi umuntu lo ukhuluma sihlobo bani kodwa-ke okuphilayo kukhona yikuthi abantu bakithi abakakuzwisisi khona ukuthi nxa kuthi idolobho lakobulawayo elinjana kugcine kuzokuthiwa umeya sesiba lishona kumbe sesiba ngumhlobo ongayisiwo lo oyiwo omningi okhona lapha kwedolobheni lakobulawayo khona kwana kuyahlupha kakhulu yikho sokudala ingxabangxoza naleyo khona esingani kayisathombululeki ingxabangxoza yakhona
sesilo mama-ke ulinda lapha ecingwani linda kunjani mama
ngiyaphila ninjani baba
yes cela uzibike ebantwini ukuthi ibizo lakho mbani
mina ibizo lami ngulinda sibanda ngikobulawayo
ye akutsho-ke masibanda ukuthi udaba lwalo wena ulubona njani lokukhetha umeya wedolobho lakobulawayo
umeya kakhethwe ngabantu esigabeni sakhe abantu abamazi umuntu owazakalayo ukuthi nangu umeya umntanethu ozalwa kobani ukwenzela ukuthi isigaba sethu kusasa singabi lohlupho ngoba umeya phela yinduna yedorobho
ubona ngani kuqakathekile sibili ukuthi kube le nduna eyaziwayo kodwa lapha nxa sikhangela sibili omeya ngabantu bezompolitika so-ke kungangena phela ingqengubani akunjalo
hayi akuvelanga kube njalo nako kupolitika ingqondo zethu siyazisebenzisa
ababadu
ukuba kupolitika akutho ukuthi okumele silahleke singazazi ukuthi sivela ngaphi so abantu imathebhelelenyonangokwayo umuzwa obulawayo umuzi oseluhlwini lwamathebheleleni ibulawayo iseluhlwini lwamandebeni
ye baba gawule ungamphendula khonapho-ke ngesikhaphe khaphe singakathathi ubaba osecingwane
uqinisile kakhulubulawayo ye njengedolobho elingapha kwele mandebeleni kuqakathekile khona ukuthi abantu bakhethe bazikhethele umuntu onguye ongowabo khonapho ozazwisisa inhlelo zabo ngendlela yakhona eqondileyo kodwa ngibe sengisithi mina khonokho ukuzikhethela yikho kunjalo ukuthi abantu bangapha nxa bekhetha baba bekhetha vele umuntu owesindebeleni bemkhetha kwapha bethu yengene endimeni naleyo so yikho kukhona okungumbango omkhulu kakhulu ukuthi kungagcina sekuthiwa umeya lapha selishona abantu bengakuzwisisi khona ukuthi athi umuntu uyishona liyabuya libe ngumeya kobulawayo njani
sithathe-ke ubaba uRichard moya ecingweni lapha
umeya ufote akhethwe lapha ebulawayo wabona kaliningi abantu ma abantu bathi meya bamthanda kufanele banikeze abantu umeya bathi bamthandayo abantu akuncedanga akuthusi ukuthi abantu banothuza umeya abantu bangamthandi funa umuntu uzokhona kuphatha idolobho libe lihle zonke izinto zikhambi kahle abantu nabo bajabule sonke abantu bajabule asafuthi abantu bakhwathe bathi waye banikeza lo muntu mara kuthi ma bampha mshona zothini kulungile mara makho umsebenzi
masibanda umzwele lapho uyakhuluma-ke ubaba umoyo akumphendule khonapho masibanda
ngiyamuzwa ubaba umoyo okusalayo ukuthi asinayo inketha bethathu kodwa thina sisanazeleli ukuthi abantu abakulowo mhlubulo wemathebeleleni ngabantu abahlala one ndawo ikanti-ke abantu abavela endaweni zemashonaland ngabantu ababonakala indawo eziningi indawana nje eziningi futhi kukhona ukukhonona nase singena ngaphi endaweni zemisebenzi ukuthi abanye bade akungeke kube lo muntu ovelela kuleyi ndawo ezosebenza lapha mina ngibona kungcono ukuthi umuntu lo muntu esigabeni sakhe nxa eyiphiwe i-chance yokuthi angene kangene kanti nxa wena uvelela kwenye indawo usithi kona funa ukuzokuba yinduna lapha kanti laba balapha bona bazaba yini sure nxa abantu besithi hhayi thina sifuna lo wena uziposele kanti akusafanani yini lakhona kwede sikulwisa ukuthi umuntu uyafuna ukufosela ukuthi agavene abantu besithi hhayi wena kasikufuni thina sifuna ukukhokhelwa ngubani especially nxa ungumntu emzini shuwa ungathi ungumntu emzini ubusufuka wena ufuna ukuba yinhlobo njani umuntu lo muntu ulosendo lwakibo lapho ovela khona wena uyazi ukuthi hayi mina vele impande zami sisemantonjeni le kontu njani bese ngifuna ukuthi ngiwafike urungwe laphana sengifuna ukuthi mina ngifike khona hayi ukuthi akudingakali nduna ngiphakamisisandla abantu bathe hayi wona linda wena kuthiwa yini kule kwamadube kwamatoko ngale sibili ngithi ngitsho nalo mtalo wezimbabulane ufuna ukuduna khona hayi hayi esingenzini njalo bakithi lathi yithasi yethu yona le ngoba ngokuya ngokuya siyabona abantu abavela kwezinye indawo sebegcwele lapha kobulawayo kanti thina abantu abethu isabelo sabo siyaba ngathi oright